Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 3 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamaDemocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe kukhetho lamaprimary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi iSuper Tuesday kwenziwa ezigabeni ezilitshumi lane ezigoqela eVirginia. Abangqikilana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa, leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacaci njengoba sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwineka banzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana noButtigieg noClobuchar lo steya wonke baphumile ngenza kweSouth Carolina. So ngombono wami sengathi ukuthi uBiden usela bakhokhela bangani bane ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba indlalifa yalabo asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalabo abathi abaningi abathi ngama-liberal, laba bantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hayi, ngombono wami ngani hayi uBiden ngani hayi sokungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukutho sokwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhale ukuthi hayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngeziko ephelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Ha, but kumujikelo obhanga kathe sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. angiboni ukuthi uBloomberg abantu bamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwakuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzela ukuthi abantu abavota kakhulu kumademokrasi ngabantu abamnyama, so abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto kuthi abantu bamfulathela, abantu basukuma bamfulathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho ebangamxolelanga.
Lami nginjani imxolelanga? Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukutsho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani uye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama 90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi okubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okuthiwa inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Wazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu lesizwe ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%, kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezitshiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni, sifela last year izulu alinanga kuhle, this year izulu linile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadunga, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indawo ethi hathi intengo zakhona ziphezulu, bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavulanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo kodwa nawe uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu, uhulumende ngeke yenelise ukuthi enede wonke umuntu elizweni. Yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya, kodwa inhlanyelo leyi iyaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi, bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe inhlanyelo kodwa abasebenzi baphonga uhlala nje. Wena ungathini ngalokho bhuti?
Udaba lolu liyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile, yazi ukubana sisoze uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili, sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela, nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu, bahlalele amasimu, akula nto abayenzayo. Bona balima utshani, abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo, bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto eyenzakalayo. So udubo lolu lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye, ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabakhi. Ungakhangela ngesikhathi sithatha iland from amakhiwa, abantu okuthiwa ngama-youth ngabantu ababele minyaka kuma-21, 22, and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebela minyaka sengama-40 something. So akula abatsha abalalenzi khathesi. So ilizwe lelo kubana liphumelele, kumele kunike abatsha umhlabathi.
Lo ke ngumnumzana Khuta Kwashemusaka, olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo. Ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke, oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilethulela ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba, ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe, okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo, lithengiselane lamanye amazwe, njalo lifeze uhlelo lokuthi eleZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
iphutha lavela le nziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola lemelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe. Kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazigulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni ukukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesikho kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe emincane kangaka ilingi. Lokho singivumela nakho. Kodwa esingavumelani khona lanhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapho azange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sicethe lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yatupha sekule mpeleni abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho khesi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayoda abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS yemafonini le abaye bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali naleyi sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even ngithenga amatamatisi phandle laphana sokulokuzolodinga ama-coins mba ama-rand ukuze kwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa irandi yeSouth Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba yedola yikuthi uvume futhi ukuthi idola lile nkinga zalo abakuthi ngesikhiwa is attracting international rand seekers in the arbitrage into the economy. Unxa usuzama ukuthi ulisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, liza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi uvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu. Njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-prize akhe ngama-US dollar. Ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo namapholisa aqinileyo ngaleyo ndlela. Hayi ilizwe lingathuthuka, hayi lokhu abakuzama nokho kusuza kuluthuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okwedlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhelithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengi Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Sanelisi Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Ukuhlana we-coronavirus usumemetheke wangena lase-UK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulana esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye lesithi le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besenilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele yatholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye wona yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayatholakala, ziyatholakala inyoka arase esibangela ama inoku umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebu
esithi ngama symptoms nxa sigula umkhuhlane lo we-coronavirus kuya kunjengeflu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya kumele uhambe uyobona ngodokotela, siyenza ama tests.
Igcikwane le-corona lelapheki, kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukhwehlela uvale umlomo, uvale amakhala, wenzele ukuthi ungafaki amacici kwanilele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ungabamba amakhala, bambe sikhwehlela, kuyabe kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyabe kumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa ukuthi akutholakali, you know, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje ukwenzela ukuthi, you know, sikwanisa ukuthi sibulale igciwane leli.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le-Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52, njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake ba yethekelela kwele Mataliana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 London, ikamera mungu Ezra Chisasibanda.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Yeah, yeah.
angikuboni ngondo yami iyaphambana ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami awu sithanda sana uyawazi ukuthi njeni ngimile elanga ngikushada
ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa nguTamalo Tina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe. I-World Food Program ithi lo nyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.